Soko izika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 21 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Idolobho lisebenza le Ministry of Health and Child Care sile vaccine esibiza sithi Sinopharm dose 1 and 2 uyenelisa ukuhlatshwa le vaccine kulezi ndawo United Bulawayo Hospital, Mpilo Hospital, laseNgutsheni Hospital.
Ikhansili yakoBulawayo yethule isaziso sokuveza ukuba yiwa aphi amakilinika lezibhedlela ezizabe zihlaba ijekiseni yokumelana le COVID-19.
Ishini ingabingi yokuthi sibe sisemsebenzini, but otisha bekwanise ukwenza ama WhatsApp groups o ama online learning, and kube nguye futhi uhulumende osithengelayo ama data banks lawo.
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantwana lababalisi zikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo njengalokho obekuhleliwe ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Wayengumfundisi olodomo eZimbabwe ongowebandla lokholo lwesiKristu eleRoma, uFather Emmanuel Rebeiro ubekiwe ngenhlonipho yeqhawe lesizwe emathuneni eNational Heroes ekhanamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abalikhulu lamachumi amahlanu lanye abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe izolo. Leli gcikwane labulala abayisithupha. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iKhansile yakoBulawayo isiyethule isaziso sokuveza ukuba yiwaphi amakliniki lezibhedlela azabe ehlaba ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba yakoBulawayo.
EZimbabwe uhulumende senelise uhlaba abantu ijekiseni yokumelana le-COVID-19 eyakuqala abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 703,065, kuthi asebehlabe okwesibili sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 435,668. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya omunye wabaqondisi bomsebenzi esibhedlela sempilo Central Hospital uthi i-COVID-19 lokhu iludubo eZimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu abe-Studio 7 ngokuhambisa lo msebenzi wokuthi balixwayise isikhathi sonke, ngoba kuzanceda usiya ngaphambilini. Okwamanje lo mkhuhlane sumubi, subuya ngokube bona obeyane esalitshela khona, lingalaleli lomunye umuntu elitshelele eceleni.
USolwayo uqhubeke elimukisa abantu ngembuthano enjengemfeni.
Ngiyananzelela abaningi lizawunompola ezimfeni. Kumele abantu ezimfeni kuhambe abantu abalutshwa bana isihloko kuphela, likhale likhatshana, ngoba nxa kuhanjwa emfeni liyanompola njalo lithelelane umkhuhlane osiyaphambili.
IZimbabwe ikuhlandla lesithathu le-COVID-19 okugcizelelwe nguSolwayo.
Bona lapha umkhuhlane lo usumemetheka, bathi nje ibhubhane leli kukhanya kuleli hlandla lesithathu selile ibhubhane livela kwamanye amazwe. Leli liyanamathela, linamathela abantu abaningi isikhathi esifitshane, yikho libone emalokitshini ibhubhane leliya sokuthiwa kule ndawo okuthiwa ngama-hotspots.
Kunjalo nje kulandela ukuqhamuka kwehlandla lesithathu lobhubhane lwe-COVID-19, iKhansili yakoBulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle bethule isaziso samakilinika lezibhedlela ezizabe zihlaba amajekiseni avikela umkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli seKhansili yedolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza lokho.
Idolobho lisebenza le Ministry of Health and Child Care sile vaccine esibiza sithi Sinopharm dose 1 and 2 uyenelisa ukuhlatshwa le vaccine kulezi ndawo United Bulawayo Hospital, Mpilo Hospital, laseNgutsheni Hospital. Esesifa le vaccine esibiza sithi Sinovac dose 2 le ikhona eUnited Bulawayo Hospital. Covaccine esithole akhona udose 2 kulezi ndawo emakhandeni clinic, Nkulumani clinic, Princess St. Margaret Falls Clinic.
Izibhedlela ezibalisa United Bulawayo Hospital, Impilo Central Hospital, Lengujeni Hospital zizabe zihlaba uzulu ijekiseni lakuqala lelesivili eleSinopharm leSinovac vaccine. Amakilinika abalisa iEmakhandeni Clinic, Inkulumane Clinic lePrincess Margaret Rose Clinic azabe ehlaba ijekiseni yesivili yeCovaxin kusukela lamuhla. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi ukhathazekile ngodaba lwezikolo.
Kambe uhulumende wethu uzakhangela yini wonke okuza kwenza ukuthi abantwana bavikeleke kukhona? Uzaba nika yini konke okufanele ama-sanitizers?
EZimbabwe kulabantu abedlula amakhulu amane enkulungwane ababanja igcikwane le-COVID-19 kwasila abedlula amachumi amathathu lasikhombisa enkulungwane 37,184 kwasila abedlula amachumi amathathu lesikhombisa enkulungwane 37,184 kwabhubha abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,672. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantwana lababalisi zikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo njengalokho obekuhleliwe ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngesikhathi inani labatholakala bele-COVID-19 lilokhe likhuphuka elizweni. Inhlanganiso yeZimbabwe National Union of School Heads le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe zitshele iStudio 7 ukuthi zikhuthaza uhulumende ukuthi avule izikolo ngenyanga kancwabakazi sokukhudumala njalo le-COVID-19 singaneno. Uhulumende ubikwa isithi idalele cabinet liza kwethula isinqumo ngokuvulwa kwezikolo. Sixoxalo nkosikazi Nokuthula Hlabangana, umsekeli kamkhokheli we-PTUZ ngalolu daba.
Singakucebisa uhulumende wethu ukuthi angakwenza ukuthi i-teaching ingabingi ukuthi sibe sisemsebenzini, but o-teacher bekwanise ukwenza ama-WhatsApp groups or ama-online learning. And kube nguye futhi uhulumende osithengelayo ama-data banks lawo, ngoba thina ngelevu esikiyo nemali esiyiholayo asingeke si-afford ukuthi siphinde sithenge i-data lokuthi daily sibe lama-lessons nabantwana. Last time besivulile abantwana bebeminyeni, bebebaningi, bebe more than 20 erecommendwa ukuthi ngesikhathi se-COVID at least akube le-social distance, bekungela social distance. And khathesi nxa sibona i-COVID mamatheka, so kuzaba wese ezikolo zingavulwa. Kule zikolo for example ezemakhaya, uzatshola ukuthi emakhaya kule ntandane kakhulu abantwana abazali babo kumbe abahlala labogogo aba-afford ukuthi bethenge ama-smartphones la kumbe ama-tablets ukuthi bakwanise ukuthola imisebenzi othunyezwa ngotitsha. I-government ayikhulumisane lama-organization anjenge-UNICEF acelele abantwana bona laba abadubekayo kakhulu abasemakhaya ukuthi at least bengabatholela ama-learning gadgets. Kunye futhi esikutshoyo ukuthi bazathi thina sivule njani bevala amabhanga, ama-church, akula-church esivuliwe esikhona khathesi, imitshado yonke ayisekho, ezimfeni ngapho abantu abangu-30. But thina sizathi abantwana abahambe ezikolo, abantwana for example uma-government school, high schools in urban areas, yathola abantwana aveya 6,000. What are we saying? Are we saying the lives of the teachers and the students sithi akuqakathekanga? Impilo zika-teacher yomntwana sithi hayi bahambe beyethelelana i-COVID yakhona, ngoba sikwazi wonke umuntu yabevela khona. Secondly, knowing them, siyabazi ugovernment wethu ukuthi unjani. Izikolo ziyavula kungelo test weyo, ole-COVID nongela-COVID siyadibana ezikolo khona ngapho, sesiyathelelana more.
Kodwa uhulumende selimazisi ngesinqumo lesi.
Simazisile ngesinqumo sonesi ukuthi i-government yethu kumele kubone ukuqakatheka kokuengeja, ukukhulumisana. Ezithi zisivale izikolo bephusha into yamakhala le continuous asiyali ukuthi it's good for the learners, angithi, but we are saying for these learners who are writing this year, ababhala lonyaka shuwa babebe kuqaliseni, at the end of the day it doesn't become fair considering ukuthi le standardization asikaphushi la wesinto le imeli yenziwe throughout the whole country. But we are saying maybe in two years time, yes, sesibona lathi sesikayisile ukukwenza labantwana ngoba mina nginje ungumbalisi kuyanzimela sengikhangela lo mholo wami engiwutholileyo nge-Friday nge-payday lendleko engilazo lokuthi ngikwanise ukuthi ngenze extra mile because ikhala leyi extra mile kutisha ovele underpaid at the end of the day. So thina sithi ukwenza ukuthi into yonke ihambe we pay the teachers well, assist the parents, assist the schools with the most important things ezifunakalayo. Abantwana labazali abayihlulekayo i-government ayidingi ama-organizations that can assist to buy ama-learning gadgets that these children can use during this time esikiyo e-COVID era.
Lo unkosikazi Nokuthula Hlabangana umsekeli womkhokheli we-PTUZ esixoxa naye ekoBulawayo. Wayengumfundisi olodumo eZimbabwe kubandla lokholo lwesiKristu eleRoma, uFather Emmanuel Ribeiro, obhubhe ngolwesine lweviki edluleyo, ubekiwe ngenhlonipho yeqhawe lesizwe emathuneni awe-National Heroes Acre eHarare namhla. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ngikusathi lengoma zeRoma emngcwabeni kaFather Ribeiro owayengasiye umfundisi kuphela kodwa engumlobi wengwalo ezimbalwa ezasetshenziswa ezikolo ezigoqela lesihluku esithi Nchadura elalushwa ngolimi lwesiShona. URibeiro wayekukomiti yaluba ingoma yesizwe njalo ngomunye wabantu abalolwe ngayifulegi yesizwe. Ngaphandle kokuncedisa kwezombusazwe lumfundisi waloba amabhuku lengoma ezimbalwa ngolimi lwesiShona ezokholo lwesiKhatholike. Omunye umfundisi olodume eZimbabwe oyisiphathamandla senhlanganiso yomanyano wezinkonzo eyeZimbabwe Council of Churches, umnumzana Kenneth Mdata, uchaze uRibeiro njengomuntu owapha isibonelo esihle sokuba uhlangothi lwabokholo lwesiKristu walakho ukuphathisa kwezombusazwe elizweni.
Abantu abaningi bayamazi ngomculo kodwa abanye abakwazi ukuthi uqale ukusebenza lamanye amabandla ngama-1960s belungisa i-music yama-Africans. Wayenza i-contribution enkulu kakhulu kumculo lo owamabandla. Futhi ubaba uRibeiro usebenze kakhulu ngezombangazwe.
Omunye ongene esonto eRoma owakhona eHighfields lo mfundisi Ribeiro umnumzana Matthew Rutsito umchaze njengomuntu osebenzele eZimbabwe kanzima.
Ukubhubha kukaFather Ribeiro kuphathe kabuhlungu sibili. Ube ngumuntu okade eziphethe kahle, ube ngumuntu okade ehambisa ilizwi lenkosi.
Umongameli Mnangagwa uchaze umunye njengomuntu owaphila impilo enhle yena ubhubhezele iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili lasithupha 86 esithi lokhu kutshengisa ukuba ubephile impilo ehlanzekileyo esithi abasha bengafunda kumpilo le ngokushiyana lezidakwamizwa.
Indaba zezidakamizwa seziphazamisa abatsha. Kwabatsha ngikhuthaza ukuba lihloniphe abazali, lihloniphe wonke umuntu. Yikho esikufunda kumpilo kababa uRibeiro. Sesizaqhubeka silwisana kanzima lodaba lolu olwezidakamizwa.
Kumaviki edluleyo kube lembiko ethi abatsha abangelamsebenzi sebetshona bezilibazisa ngokuzidakisa okuyinto esishiye abazali behlukumezekile. Umnakaka ugcizelele esithi kumele abatsha bethole isikhathi sokwenza izinto ezibathuthukisayo esithi wonke umuntu elizweni ulomlandu wokulungisa udaba lolu. Okusekele ngabenhlanganiso yabasakhulayo e-Youth Against Alcoholism and Drugs ufakaze umkhokheli wayo umnumzana Thungamira Izimonte othi udubo lwezidakamizwa solubhahile elizweni kusengezwa like ukuqhamuka kwe-COVID-19.
There has been an increase in drug abuse exacerbated by the COVID-19 pandemic.
Sekunodubo lwezidakamizwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Udubo lomnotho lwenza abantu bathwale nzima. Kulezi nsuku abantu banatha kakhulu isidakamizwa esibizwa kuthiwa ngumtoriro.
uguka makafela.
Mfundi Ribeiro ozelwe ngomnyaka 1935 eChivu ubebele esibhedlela sesentains eHarare njalo udume ngokuphathisa empini yenkululeko. Waziwa njalo ngokuncedisa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe nomunye wakhe umnumzana Edgar Tekere ukubaleka kwele Mozambique ngesikhathi sempi yenkululeko. Waphinde wanikezwa uMgabe indawo yokuhlala ndawonye lelinye iqhawe umnumzana Innocent Nkala ngemva kokukhululwa ejele bebotshele ezombangazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ufakaze ukuba uRibeiro nguye omncedayo ukusinda engozini yesigwebo sokulengiswa ayesethulelwa esethulwa icala lokufuna ukugingula uhulumende wabamhlophe. Wafunda ekutama mission kukomere leGuerre Teachers College. Wenza izifundo ezetheology eTishawasha mission. Wazokwenza izifundo ezemasters degree eBloomington College of Music eMelika. Wagcotshwa ukuba ngumpriest weRoma ngomnyaka ka-1964. URibeiro ube engumfundisi wakuqala ukungcwatshwa eNational Heroes Acre okuyindawo ebekwa amaqhawe esizwe. Imele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Live talk lamuhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye COVID-19 elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abalishumi abafileyo abagoqela abantwana abathumelimbili abafile engozini yokutshayeka kwemota ebibathwele eMontgomery esigabeni se-Alabama kwelemelika izolo yahle yalumatha umlilo. Umthunywa oqakathekileyo kwele North Korea uMnumzana Sung Kim umanyane labameli bamanye amazwe kwele South Korea lakwele Japan edolobheni leSeoul namuhla behlaziya udaba lokwephulwa kwezikondiso zokulungisa izikhali ze-nuclear ngele North Korea. Labavela emazweni awezekazi le-Afrika abangaba inkulungwane eyodwa abafike esihlengeni esibuswa ngele Italy ese-Lampedusa okungenye yendawo evame ukufikela abadinga ukuchaphela emazweni awe-Europe. Leli nani likhangelele ukuqhubeka liqonga ngalesi sikhathi izwekazi le-Europe liphakathi womkhathi wokutshisa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bagijimele ngobuningi ngakomunye umuzi wemaphandleni kwele South Africa ngemva kokufunyanwa kwelitshe ebelikhanya lingamanye aligugu. Kodwa iningi lalaba bantu licine licunuka okwamagama ngemva kokuba iziphathamandla kanye lezingcwethi ezibona ngamatshe aligugu sezithe leli litshe kayisilo litshe eliligugu njengedayimani.
Wezempilakahle ukusilela kolwazi ngesifo sehemophilia esibangela ukopha kuthiya abaningi bebhekane lenkinga zokuphazamiseka empilweni zabo. Abanye begcine sebesithi mhlawumbe yikuloywa okudala ingxabano emuleni kanye lokungenelisi ukuzinakekela ngendlela abangafisa ngayo. Intatheli izindaba yithu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ihemophilia yisifo esibangela ukopha emzimbeni womuntu esivame ukuhlasela abesilisa ikakhulu lanxa nje kulehlekane labesifazana abangahlaselwa yiso. Umnumzana Fine Machona ongunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association uthi udubo olukhulu yikusilela kolwazi okuthi abantu bengazwisisi ngalesi simo.
Not most of the people they know about hemophilia. So number one, that's the biggest
bathwala abantu abakwaziyo ngehemophilia okusuka kube nzima ukuthi bathole ulwazi loncedo kunye lokuthi sazi ukuthi abantu bangaki abalalesi simo.
Uthi abantu abahlaselwa yihemophilia badinga uncedo lwemithi yokusekela igazi ukuba lenelise ukunquma livale isilonda kumbe lapho umuntu oyabe ehopha khona ebizwa ngokuthi ngama-clotting factors. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu osebenza labalesi simo esigabeni seMandebeleni uthi limithi iqakatheke kakhulu noma bengayitholi ngemfanelo zikhathi zonke.
Uhlupho labantu abalomo esihlangana labo njengabantu abalehemophilia lukhulu kakhulu hemophilia ngoba kulemihlobo emibili. I-hemophilia A eyiyo ehlatshelwa u-factor 8 then sokusiba lo-factor 9 ohlatshwa kwi-hemophilia B.
Unkosazana Lucy Maroa wenhlanganiso ye National Blood Service Zimbabwe uthi basebenzelana lenhlanganiso ezigoqela ezikhangela ngalesi simo emhlabeni jikelele leza selizweni ukuphathisa uzulu kulolu daba.
As National Blood Service Zimbabwe, we take the National Hemophilia Program is part of our duties to the nation to help those who need
National Blood Service Zimbabwe sikuthatha njengomlandu wethu njengesizwe ukuba siphathise abale hemophilia abadinga imithi ethile ephathisa kulesi simo.
Uthi lokhu kugoqela ukudinga imithi edingakalayo, ukuyigcina ikuma temperature alungileyo kundawo zabo, ukuyibhadalela umthelo wejuti noma lapha nalapha uhulumende evumeza ukuba limithi ingene kungela nhlawulo, ukuyithwala limithi isiya kundawo zonke zelizwe ukuba abantu ababuya lencwadi ezama-prescription bayithole kalula. Ethi sikhuluma kanje ikhona eminye esanda kungena elizweni. UNdlovu uthi lesi simo senza kube nzima ukuba umuntu esebenze, ngakho babona kulicebo elihle ukuba umuntu azisebenze.
Ngikhangelele ukuthi uma usebenzela umuntu kulohlupho ngoba uzakwanisa ukuthi love 2 weeks emsebenzini, ngeke akuvumile lokho umuntu yabe uqhatshile. So nxa kade kungaba khona umuntu athi ngaphathisa abantu abale hemophilia kube lama project nje esiwakwanisa ukuthi siwarane siziyenzele, ukuzele ukuthi nxa usesibhedlela kumbe kungaphi kumbe kawuzwa kuhle kube lomunye ozabe ukhangelele project yakho iyabe ihamba, akufanani lokuthi kube lomunye umuntu ozakumsebenzile.
AbeZimbabwe Hemophilia Association bathi amalunga abo avame ukulahlekelwa yimisebenzi ngenxa yalesi simo, njalo abenelise ukuqhuba imisebenzi enzima bengenelisi njalo ngenxa yalesi simo ukuhamba kalula ngemichova, amabhasi lezimota ezithwala uzulu. Abanye babo babikwa sebegula imikhuhlane yengqondo ngoba bekhathazekile emoyeni bengazwisisi umkhuhlane abalawo. Ukuhlolwa igazi ikakhulu nxa kulabanye abemule abalohlupho lokopha ngenye yendlela engenza ukuba umuntu azokuba ulaso lesi simo na kumbe hatshi. Kodwa abantu abaningi bagcina besibona ngokopha sebekhulile. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantwana abaziwayo ukuba balaso lesi sifo kumele bevikelwe bengabi eseduzane lezinto ezingaba yingozi ezingabasika, okufana nalabo ngqamu, amareza, izigelo lokunye. Zithi njalo kumele bagqokiswe ingwani ezibavikela yo lamaphethi avikela amadolo lezandla, ikakhulu labo abayabe sebegaxa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Kukhangelelwe ukuba isidumbu sikamuyi umnumzana Kenneth Kaunda owayengumongameli weZambia obhubhe ngeviki ephelileyo sizahanjiswa kuzulu ezabelweni zonke engekangcwatshwa mhlaka 7 ngoNtulikazi. Baningi abagoqela abekuviyo lezipha abancoma imisebenzi kamnumzana Kaunda. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhulumende wakwaleZambia ubika ukuthi isidumbu sikaKaunda sikhangelelwe ukuba sizathwalelwa ezabelweni ezilitshumi lapho abantu abazakhalela khona umndeni wakhe. Kungenziwa konke lokhu uzangcwatshwa kuviki yakuqala kuNtulikazi. UKaunda wabusa eleZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiyafika umnyaka ka-1991. Wasebenza kakhulu lomoyi uJoshua Nkomo owayekhokela ibandla leZaphu. Abalwa impi yenkululeko belulongwa kuviyo leZibra kweleZambia bayincoma kakhulu imisebenzi kaKaunda. Baningi abalolongwa ekusebenziseni izikhali bekweleZambia ngesikhathi sempi yenkululeko. Iningi labo babesekela ibandla leZaphu. Kulabanye njalo bagcina besuka kubutho leZibra sebelolongiwe bangena kweleZanla elaliphansi kwebandla leZanu. UMnumzana Romanyati ngomunye wabaqala ukulolongwa eZambia.
Ngiyakhumbula ngisuka lapha ngibaleka befuna ukungifaka ejele. Ngasuka lapha ngafika eZambia. Into engayenzayo ngadinga abantu bakaKaunda abantu eyimiphi. wangeta kakulu wangifake basini ya hivele inyetisa abantu suke elu tija nesie Tanzania
unyati uti ukaunda wapenda indlela yokusebenzisa izikhali ebamsana no Abraham Kiwane uSikhwele Moyo uThomas Ngwenya uDumiso Dabengwa labanye
wathi ufuna ubona ngayo abukuke kuluwa lamabhomu lapha unkomo esivumulwana kube kulusilwe lamabhomu isikhali zindlela unkomo wathi ukaunda ungaba njani kawunda sesifumana ngelontshi angistruggles kondathi hayi ngizawukhangelela kula bantu abavele ezimbabwe lapa anina kodwa ukhona engithembileyo ungakwenzela kuye ngiza kutshela ngingakhuluma laye la mandla ukawunda wamdinga umuntu wamthola wathola u-Abraham Kiwane unkiwane-ke wese sebenzi osemnika yena that was 1962 uNkiwane wese mukele izikhali ezivele eTanganyika lezi zikhali zazivele zimakulowo nkomo wakhe
omunye njalo esixoxelayo uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni umnumzana Mark Mbayiwa owalwa impi yenkululeko uthi uKaunda wasebenza kakhulu loba nje abamhlophe babebhomba indawo zonke kwele Zambia
ukusinceda lanxa kwakunzima kutheni wayengumuntu esasilaye esincedisa ngayo yonke into ukugcina e-liberation movement inyo elizweni lakhe was not a joke because abantu be-Zambia they lost virtually everything i-rotated government ibhomba throughout the day it made people not to believe in Kaunda
lokhu kusekelwa ngumnumzana Mkhululi Zulu laye owalwa impi yenkululeko
kondo kwezikamba impilo kankomo ekhuga kuliwa sibili ilizwe lakhe laba yibhelegama amanye amapresidenti noma lawo kuthiwa ngamajayenti bala ukugcina ezinhlanganiso zenkululeko bathi abafuni ukuthi kulwelwe kumbe abalweli benkululeko belwe besuke emazweni abo yena wala kuphela lakathi sikhonapha sezizokhuluma ngokuthi ukuthi ubani sasonke kuma-trenches bengazange bavume ukuthi bahlale labanye abantu ababesalwela inkululeko njenge-ANC yathatha ekugcineni emuva kodwa uKaunda nazange abe le ndaba lo babetshaya amabhulu kodwa nazange ayekele kwaze kwasekucineni
kukhangelwe ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuya emngcwabeni kaKaunda ngimele iStudio 7 ngise-Maryland ngiwo-Cape Town
Kwezemidlalo wayengumdlali weqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uKyle Jervis uthi ukulimala lokugula kumenze wacabanga ngekusasa lakhe lemuli yakhe yikho esethethe umhlala phansi intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo
uJervis oleminyaka yokuzalwa ngamashumi amathathu lambili ukhuphe umbiko ensukwini ezedluleyo sithi usetshiya udlala umdlalo kakhilikithi loba nje ubesesilile kwimikhuhlane emithathu eke yamhlasela ekuqaleni
ngemva kokungabi leqiniso lokuthi ngizaphenduka ngidlale yini ngesikhathi ngilimele iqolo ngiphinde ngagula ngokubili lokhu kungenze ngacabanga ngempilo yami nxa ngingasengumdlali womdlalo kakhilikithi nginengulo okumele ngiyinakakele njalo bengivele ngikwazi ukuthi kangisuke ngidlale kokuphela yikho bese kumele ngicabange amasu okuziphilisa nemuli yami akusikho ukuthi ngibone angani angeke ngiphinde ngenelise futhi ukudlala kuzinga laphezulu kodwa udaba lusekuthini umcabango wami usekulungiseleleni ikusasa lami
intatheli zindaba ezemidlalo uDimitris Dlakama uthi kumethusile ukuthiya ukaJarvis ngoba ubesadingakala kuqembu leZimbabwe
uye-ke kade sikhayele ukuthi usethenjiwe khonapha eZimbabwe laba abafeleke ade bemdinga kakhulu kodwa lanxa ukhangela i-age yakhe-ke i-age yanaye ukuthi emdlalweni we-cricket yikho umuntu yabe sekuprime yakhe khonaphana bo-32 kuyakusitsho ukuthi-ke isikhathi lapho kade sofuze-ke emdlalweni we-cricket sengumuntu osethenjiwe kakhulu kodwa ke ngokuthiwa kwakhe futhi ukuthi sekuyi big club Zimbabwe cricket
uJabu Silimane iqolo yokuqaleni kwanyakenye idlalela iqembu lesizwe lidlala lele Sri Lanka waqeda umnyaka wonke engadlali uthe kuqala lonyaka wahlaselwa umkhuhlane weCovid-19 wabanjwa umkhuhlane woguqu waphinda njalo waba nomkhuhlane obangelwa yimikhaza i-tick fever ngesilungu lo mdlali uqale ukudlalela iqembu lesizwe ngomnyaka ka-2009 njalo udlale ama-test alitshumi lantathu ama ODIs angamatshumi amane lathoba nemunye kanye le midlalo ye-2020 engamatshumi amabili lambili ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanje
singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ikhansili yakobulawayo yethule isaziso sokuveza ukuba yiwaphi amakliniki lezibhedlela ezizabe zihlaba ijekiseni yokumelana le-COVID-19 kwabaqalayo lasebehlaba esibili. Inhlanganiso ezimele amalungelo abantwana lababalisi zikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo njengalokho obekuhleliwe ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga. Ngekho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.